Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku-17 kwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edale lePhalamende awebandla le-CCC asola usomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda ngokubalisa ukuthi baphenye udaba lwabantu abathinteke emsebenzini yenkohlakalo yachaywa ngumsakazo we-Al Jazeera.
Kodwa ukuthula kwakhe khona lokho, kunganyikinyeki kwakhe khona lokho, kutsho kahle kamhlophe ukuthi hayi, akufanelanga sikhangelele okuningi kuye.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora liqhubeka liqotshisa amakhansila abathi kawasalandeli umthetho walo.
UMonzora yena vele imishini yakhe ngokubona kwethu ibingasiyo ukuthi akhonteste kulama elections, ngoba vele akula preparation ayenzileyo etshengisa ukuthi ule plani yokuthi akhonteste.
Abesifazana abakwezombusazwe abaphatheke emhlanganweni ogqitshwe izolo eHarare bathi baza kwabela ulwazi olumqoka abaluthole kulumbuthano lapho abakhokhela khona.
Kwathiwa ambassador to Sweden, Priscilla Msayirambe, ubekhuluma nge-resource mobilization lapho athinte khona ukubana yebo siyabonga inhlanganiso ezifundisa umama ezibancedisa ukukhula ngokuthi bakhokhele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amalunga edale lePhalamende yawebandla le-CCC izolo asole kakhulu umsomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda ngokuwalisa leli dale ukuthi liphenye udaba lwabantu abathinteke kumsebenzi yenkohlakalo eyachaywa ngumsakazo we-Al Jazeera ngenyanga edluleyo. Bekhuluma kuleli dale umnumzana Tendai Biti lomnumzana Charlton Wende bathe uMudenda uphambanisile ngokwalisa iPhalamende ukuthi ivule uphenyo phezu kwalolu daba ngemva kokuba ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank linqume ngomvulo ukuthi selikhulule imali yabantu abathinteka kumabonakude besithi elesihloko esithiwa Gold Mafia ngemva kokuba uphenyo lwalo luveze ukuthi abadalanga cala. Abasolwa ababanjelwe imali libhanga leli bagoqela isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel, uKamlesh Patin lo Iwan Macmillan. Abathathu laba ngabanye babaphuma kumabonakude beveza ukuthi bahuquluza njani igolide lelizwe njalo besithi lakho bakwenza lo mongameli Emmerson Mnangagwa yena olokhe engakatsho lutho ngalolu daba. Ake sizwe amazwi kamnumzana Wende esedalele ePhalamende ekhuluma ngalolu daba izolo.
You have got the power to change a resolution that is made in a plenary by Parliament.
Yeah.
That you can rule.
Yeah.
Then you can then you can go to the second one. And also my second point of order is that this is a serious issue. We have seen that the clerk, Mr. Chokuda, someone who is facing corruption charges after the laptop were issued, is still part of your procession and is the one who is taking lead to advise you on an issue of such importance that involves corruption that has never been witnessed in this country. We want an explanation also on why Mr. Chokuda is still coming to Parliament, because he's bringing this institution of Parliament into serious disrepute. You can't face serious charges of wanting to buy a laptop for 9,000, then you still come to Parliament and advise our Speaker.
lawo ke ngamazwi kaMnumzana Charlton Wende o lilunga ledale leParliamente lesisi obekhuluma edale leParliamente izolo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi iNational Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube.
Ngobuningi bemali obuthintwayo lapha ku Gold Mafia kuyacaca ukuthi indlela okufanele kubanjwe ngayo yikuthi kukhethwe ikomiti eliphethwe ngujaji, ikomiti elizimeleyo okuthiwa yi-Independent Judicial Commission of Inquiry. Ujaji ozimeleyo ongathatha uhlangothi olandela ubufakazi buze buyefika lapho umusa khona. Yikho kwenzeka emhlabeni wonke jikelele nxa kulesimo esikhulu kangaka. Kanti ke lanxa ubeza besenza lowo msebenzi iParliamente bekufanele ukuthi ngabe layo ikhuthele yenza okuqondene layo, ngabe izakhi ikhuthele, ngabe amapolisa akhuthele. Kodwa okusebenza kuhle esimene esinjengalesi likomiti elizimeleyo liphethwe ngujaji elesikhatshana esincane elikhethelwe wonalo umsebenzi kuphela, lilandela ubufakazi buze buyefika lapho obufani obukhona, kwenzeke lokho okufanele kwenzeke kulabo abatholakale ukuthi balecala babotshwe, bathutshiswe, bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu.
Umongameli Mnangagwa yena othinteka kakhulu ukulifilimu akakatsho lutho lanxa bebanenga baphume besithi benza imsebenzi yenkohlakalo laye badlelana laye. Sizabona khuluma kwesinye isikhathi yini ngalolu daba, kumbe sizabona ethula nje lolu daba luphelele boyeni njengesithukuthuku senja.
Angiboni ukuthi kuzaba lalokho angakutsho okulesi sinto lanxa engakhuluma ukuthile. Kuyabe kungasonto ezaletha umahluko ngokuba into ebidingakala ukuthi abe nguye okhetha lelo komiti iJudicial Commission of Inquiry, athi lento yangizondisa kutshontshwa imali yelizwe, lento yangizondisa kwebelwa abantu abangabayanga kwenza ilizwe ligcwale ubuyanga lenhlupheko, abe sekulwisa khona lokho. Kodwa ukuthula kwakhe khona lokho, kunganyikinyeki kwakhe khona lokho, kutsho kahle kamhlophe ukuthi hayi akufanelanga sikhangelele okunengi kuye, ngokuba phela bayaqanjwa labo bonke labana asebenza labo, layo uyaqanjwa ubekufanele ukuthi asukumeke akulungise khona lokho. Kodwa asiboni ukuthi uzasukuma, kuyaphelela nje khona lapho engashongo lutho. Kodwa ngasukuma khulumela kuzabe khuluma into engasoze ilethe umahluko, engasoze iguqule isimo, ilethe ukuthi bajeziswe labo abalamacala.
Hello ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzura liqhubeka lixotshisa amakhansila abathi kawasalandeli umthetho walo. Izolo lelibandla liqotshise umeya wedolobho leKadoma umnumzana Action Nyamukondiwa lamakhansila athi wabo mnumzana Edson Muzira, Nigel Rosario lo Michael Mvura. Amakansila amathathu la aqotshwe ebandleni leli. Isikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Witness Dube utshele iStudio 7 ukuthi abane laba baqotshwe ngoba bengasayenzi umsebenzi kuhle, wengezelela esithi amalunga la asengamalunga elinye ibandla angaliqambanga ngebizo. Kodwa elinye ilunga lebandla leli umnumzana Dan Moyo ongomunye wababethiwa baxotshiwe ebandleni kodwa babuyiselwa ngumthethwandaba utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Monzora akwenzayo akutshengisi ukuthi ufuna ukwakha ibandla leli.
Esinga ukuthi ukuthi kuma members ethu awe MTC njenge party iMTC sihlangane lodubo olukhulu landiyazi since ukufaka Tsvangirai izinto zonke eze MTC nje bezingahambi kahle abantu bebezama ukuthi bazifake ukuba ngumongameli womhlangano okungekho emthethweni okungekho constitution so thina si decide ukuthi hayi lokhu kumele kustop so ngoba uDouglas Monzora le squad sakhe bazama ukuthi force bephulu iconstitution ye MTC be appoint national council engekho emthethweni ukuthi bavotele ukuthi bona bengakontestwa kucongress icongress engazange yenziwe ngokusemthethweni lapho ama branch lama ward lama district lama province angazange abe restructured kwenziwa ama congress lapho ukuthi wona lawo ma leaders azophuma lapho kuma lower branches kuma lower structures kube yiwona angama delegates kucongress ke enkulu lapho okukhethwa khona i in committee include and president labo vice president kutsho konke lokho akuzange kwenziwe ngokusemthethweni and thina sakuphisa lokho and sile case which is pending eHarare High Court lapho is challenge khona umnumzana Monzora ukuthi yena athi ukuthi ungene ngayiphindzela since engalandelanga iconstitution yebandla lethu le MDC
manje siyabona eqhubeka uMonzora lebandla bebiza abantu lokuthiwa i-recall. Libona ngani kusoze kucine kuncedisa na ibandla lezana uPF?
Well, uMonzora yena vele imission yakhe ngokubona kwethu ibingasiyo ukuthi acontest kulama elections ngoba vele akula preparation ayenzileyo etshengisa ukuthi ule plan yokuthi acontest akula ma nominations awenziweyo sibonile izana uPF le CCC zisenza ama process siza ukunominate abantu so uMonzora yena abe busy ngakho ikuchuchisa indaba yakhe ecourt ke delimitation evele nganakanga anything esingakubuyazi ukuthi vele ukuzibeka akwenzile kuba umongameli weNDC akukho emthethweni and uyazi futhi ukuthi angeke azathole even abantu abangazimisela ukuthi ba contest ngaphansi kwakhe
manje elakusasa le MDC ulibona njani nxa kusenzakala ingxabano ekhanya inje
elakusasa le MDC kumele libuyele ezandleni zama members awe MDC zibuyele ezandleni ze constitution MDC iMDC mina ngokubona kwami yiyo iparty engakhulula iZimbabwe ngoba ile constitution eqinile kakhulu yabo CCC laba abana constitution and siyazi ukubana mase siya ekuthini sokusenziwa i proper mass mobilization using iparty evele iestablished njenge MDC iMDC siyazi ukuthi ngo-2008 yawina i-election uTsvangirai wasekumele angena abe ngu-president wasekungenela imilitary labo mnangagwa bayiblocker so ma kukuthi siya eqinisweni nge-free and fair elections i-MDC sizoyivusa njengoba sisisho ukuthi kumele sikhiphe udakhi labantu bakhe endleleni ngoba yiwo abasiphazamisayo
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo ilunga lebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia ngapha kwele-Melika.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Abesifazane abakwezombusazwe abaphatheke emhlanganweni ogqitshwe izolo eHarare o-High Level International Dialogue on Women's Political Participation obuqoqwe inhlanganiso ye-African Women Leadership Network labanye bathi bazakwabela ulwazi olumqoka abaluthole kulumbuthano lapho abakhokhela khona. Omunye obekulo umhlangano ngosakhulayo uKansila Sikhululekile Moyo okawadi 17 ephumula kobulawayo yena olandisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalomhlangano.
Ngithole imfundiso enkulu kwabanzi ikakhulu ngunkulumo ephathwe ngukhomishiner uMajome ukhulume kabanzi ngohlupho lwepatriarchy ukuthi omama singasolani singaxabani swa izinto ezikhangele thina kumele silwele ukubana sithole i-50-50 ngoba izikhathi eziningi siyabe sesisola ukuthi umama lo uthe usisilo wenze lokhu sisodwa kodwa kuyimbangela yepatriarchy esikhangela ukuthi umbuso ebesiphila kuwo ngamasiko langenkolo kusibisele muva singabo mama njalo ungathola inkulumo ekhulunywe ngu honorable Leonard Khore ukhulume kabanzi ukubana ukukhalala akungeke wasisizalutho laloba sihlangana lenhlupho kumele siqinisele sisukume sime singabontanga singabomama labagogekileyo ukuze sibe khona ebukhokheleni kwathi uambassador to Sweden Priscilla Msayirambe ube khuluma nge-resource mobilization lapho athinte khona ukubana yebo siyabonga inhlanganiso ezifundisa umama ezibancedisa ukukhula ngokuthi bakhokhele kodwa kusike usuka kusilele ukuthi nxa usumele ungene ebukhokhelini ukhankase kudingakala imali esuka ingabi khona ibe isincindezela umama uchiye umbuzo omkhulu ukuthi umsebenzi wenzakela ama-NGO ayawenza uncedisa umama ukuba khulisa emfundisweni lokuba waqoqa lokulungiselela ukubana bangene ekhethweni kodwa kuyadingakala ukuthi kube le ndlela yokuthi bathole ukuncediswa ukuthi umsebenzi ababe bewuqalile uphutshe indleko ngoba umama uzadingakala ukuthi ufuna ukuba ngumember of parliament untanga laphana akhiphe $1,000 uzayithatha ngaphi ingxenye osasesikolweni ule mula ekhangeleyo ule yakhe impilo asayikhangeleyo ngapha usecabange ukuthi ufisa ukuphatheka kwezepolitiki ngibone kungumbono obanzi awunanzeleleyo lo ngakho nxa abakhokhelayo besanelisa ukusincedisa ukuthi sisukume lathi kumele sisukumise abazayo abasemuva
yibaphi abanye abesifazana abakade bekhona kulo umhlangano labo abathole inkuthazo
Nginanzelele kumbuthano bekhona ama-junior parliamentarians bekukhona abagogekileyo bekukhona ubukhokhelo obuchiyeneyo ngezomdabu ngezenkolo sihlangene sihlaziya silalele imfundiso enkulu ebesiyithola njalo kulokhu ebesikuxoxa nginanzelele ukuthi government yethu ibe losekelo kukho engithemba ukubana njengoba sikhangela ama-elections ka-2023 kuzaba nomahluko ngoba inkulumo le ifike ngesikhathi esihle sidinga ukubana i-50-50 ibe khona ebukhokhelini obuzaba khona ngakho wonke amaparty abe khona ubukhokheli bonke bebukhona babomama kumabandla ashiyeneyo sikhangelele ukuthi kuzaba nomahluko ngoba inkulumo yethu ifike ngesikhathi esihle kakhulu
Hello ke ngukansela sikhululekile moyo oka ward 17 ephumula kobulawayo obeqoqa icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 eseHarare Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula iviki yokunanza ezamasiko eBinga ngeviki ezayo. Leli phephandaba lithi njalo uhulumende uzakwakha isiphala sembali iNational Gallery edolobheni leVictoria Falls. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique ukhangelelwe ukufika elizweni lamuhla kuhambo lwakhe lwamalanga amathathu. Lolu hambo lukhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, salibona ndinjani ngapho hanothi nasiyaphila ngapha ngosunamlona. Indaba ye-Gold Mafia yizindaba ezixosha ama-investors. Into exosha ama-investors akusema-sanctions. Yiyo indaba zama-Gold Mafia lezi indlela ezihengiwa ngayo okuthiwa nini sokuthiwa sekuqedile uphenyo and then abantu laba kuthiwa abalakho ukwenza imali zabo ziklini. Kodwa bayazi ukuthi babheka imali. imali zalabo bantu emabhenki. Bayazi kahle kamhlophe ukuthi imali zokusela azihlali emabhenki. Yizo izinto ezibuyisela umkhono ngwelizwe emuva, izinto ezibuyisela ilizwe emuva zona zona lesi. Bayazi ukuthi bengaphenya, bagcina bephenya kuthinteka le First Family. Siyabonga umsebenzi wenza iStudio 7 ngingabe imoto danko.
Ngemsakazweni, nemsakazweni iStudio 7. Linjani basakazi? Hayi siyabonga. Hayi yabona kula mabandla amabili axokozela izimo apha angeke vele thole lutho. Ngileka Douglas Monzura lo Witness Dube le. Sokusiza izaph. Lawo mabandla amabili ayihluleka. Sokusithi vele ngaahle engini kwamanye amabandla. Kuketulwe izano. Kusali MRP le ka Chamisa. Yiwa mabandla sibona ngane yalo mfutho lawo. Hayi lawo amanye hayi. Hayi hayi. Njengezaphu yona hayi kayephumula mpeli. Ngoba yathatha abantu yabasarenda kuzano. Isiphuma futhi isithi yena sizimele yodwa. Yini yahamba yasign unity accord. Hayi madod. Bantu bezaph. Lalikuvumelana ukungena ku unity likwazi ukufuna ukubusa. Lalimvumelana umuntu owanethatha izinqumo nalikhona. Why lalingamyaleli ukuthi hayi lapha sokuphambanisa mtala. Hayi madod. Kune sesifuna into ezintsha manje. Sifuna into ezintsha manje. Sihamba la bafana abancane omqondisi moyo chamisa. Yiwa fana sihamba lawo manje. Hayi zaph kahamba yephumula kachana le. Ye izaph uvede kahayi vede kahayi sifana lento engekhoyo. Leka Douglas Monzolo lo Witness Dube. Hala lapha kusematopeni yeka abajabo Witness kusematopeni lapha. Kune sesifuna bafana balomfutho abaza kuketulisa an out siyabonga.
Balaleli weStudio 7 balaleli weStudio 7 ninjani ngifela iqinisa lokhuluma wasejabuwa elupane ekhala. Ama kuzano nje waphula umthetho wazi ukuthi hayi ukhululekile. Umthetho wakho umthetho kuphethe umthetho uhleli phezulu kwawo. Naku manje lokho kwakuba nje Al Jazeera lokho naku manje sokuphosela eceleni nje akusabalwa akusajwa uthwa kwakuyinto nje esebenzayo. So ngathi nje hayi bekungumdlalo nje ukuthi bethathe lelo golide belihambise emazweni belithengise emazweni. Hayi kubomnangagwa ngoba ngabezalo hayi akusinto akusindaba zalutho. Bazidlele nabo enjeli babo bazenzela umnotho wabo bebodwa bakhohlwa ngabantu abaphakathi lapho eZimbabwe. Naku nelena ihawu leli lalifakwe eport yakobulawayo lakhishwa lela hawu kungalasizathu. Indaba yakhona yaphelela emoyeni. Amatshe itshelele lalifakwe eBhalakwe lakhishwa nalelalitshe lelala. Indaba yakhona yaphelela emoyeni ukusho ukuthi vele izano nje mayiphethe into inzinto mayiphethe ngeyezwe izano imoshile izano. Hayi into yakhona vele bayazi ukuthi yaphelela emoyeni. Ivini nale golide manje sisase nobupishipishi kodwa sogcina hayi indaba yakhona ipholile yaphelela emoyeni. Hayi nendaba yegoground ukuthi izinduna zizoyingena nakhona iphelele emoyeni. Ukuthi izinduna zizoyingena ngasizathobani zizoyibamba ngasizathobani kuyikuthi nje kufuna ukupolishwa nje abantu ukuthi kuthiwe ngathi indaba yegoground hayi iyakhulunywa. Indaba yegoground iyakhulunywa. Indaba yegoground iyakhulunywa ma izano seyiphumile hayi kuyikuthi izano sekhona. La matshe naloli hayi lakhishwa eport kuyokhulunywa ma izano seyiphumile hayi ukuthi izano ma isasembusweni njengamanje. Manje izano ma isasembusweni hayi sikhathi 1.
VO Ndebele, VO Ndebele siyabulisa kwelo cala. Bulela nje usiphakela indaba nisithathe nisibeke ezimu nisithathe nisibeke kwelikwamthwakazi noba asikho apho ngokomqondo sivele sibe lapho. Yangawuthixa nganani bantu bengozi anipha amandla soloko nisenza njalo kona kona kholula nxa kusondela ukhetho. Zininzi into ezenzekayo kodwa siyathandaza siyacela uba ngaba yanga izimo inganokhetho olunoxolo nothando kungabikho bantu balimalayo. Yanga umthetho ungaqinisa isandla umthetho wasezimo ukhusela abantu basezimo. Ndithi kuni bantu bengosi huntshu ndinibiza ndise Eastern Cape apha eSouth Africa ndingu-MG ngosekhaya mgadeni. Ndithi kuni qhubekani nisenza njalo siyanilandela siyanibeka kuThixo. Enkosi.
Sawubonani njani basakazi njani mthokazi omhle okhuluma ngumasenga. Awu ama-odiyo abogqumshelele yangena every day thina siyafaka lapha kati wadlali angazi ukuthi waye kodwa ka anyway inhlanhla yabo sizothini kumbe ukuthi bona bayaziwa ngazi. Hhayi sambeni siyevota abantu bakithi ekhaya singakhathali. Enyaka izanu PF yaphuma awubona upresident wakhonalo esesaba ukumemezela ilanga lokhetho. Uyazi ukuthi abantu vele sebekhadile yibo basafuni abasayifuni izanu. Izanu sifaka nje le donkeboli leyo. Idonkeboli leyo yabinukela abantu nje siswele umuntu ongayihudilela ehlathini. ayekepe la pansi sifara loko leza wazo makaya basa ifuni manje muna wante wako wakuli si ilo kuzeni wonga mabere loko abasa ifuni lao sewe fundile sewe sasa uti wafunu wafare wa chinche wafare wa chinche mba au sizu uti nga wulo kubopi nkazi yeyoto e chokweni wayaza wadima wangaya kubopi nkazi yeyoto e chokweni numisi hambilala ekuweni wulo kusichae raiti funguli mangali njaribo nisi isi za kufafe ya supe doti lezi intereso mezi pumi lezi kwa mbuwe salima plasi mkona le katere nga kuroko
yee salmonani salmonani sibonge ukuthola izindaba mhlala malanga ku studio 7 singabalaleli bayo sithi sifake nje umbono ngamafishane mailana nama mines ukuthelakala ukuthi kunobugebenga thizeni obukudlela eceleni sithi ha okwelizwe lethu kunzima kodwa ke sibona ukuthi ilizwe lethu selaba kakhulu ekuhluphekeni abantu bazijwayeza ukuphila ngokusela kanti kunokho kwebengakubona ukuthi bazibulalela ilizwe ngoba mawuzokhipha into ezinjengamagolide iplantinum konke into ezinjengalezi uzihambise ngaphandle ngulu usuka sizicabangela wena wedwa lo mdeni wakho kukanti ezinye ingane sohlala sihlupheka njalo nje so ngokunjalo singanawo amaningi kakhulu ukuthi singathini kodwa sithi hayi ezilongo umthetho usebenza kungathathwa side kulungile nakho lokho kodwa okuhlungu ukuthi kutholakale abakhulu beyibo labo abaphakathi kumbeni abathintekayo kulezo sigameko ezenzakala ngokunjalo bathandekayo ngeke ngibomude kakhulu okhulumayo ngumusikali Ndebele wesigabeni sakomasendu ePlumtree umntana kaNdolilo Ndebele uVivian Ngwenya ngikhuluma kwele South Africa Studio 7 ngisithanda kakhulu ngithi kubalaleli asimameleni Studio 7 mihlala malanga ukwenzela ukuthi sibe kwazi ukwenzakala elizweni lethu ngamafishane ngiyabona
basakazi beStudio 7 sanibonana ngihlale phezu kodaba ngachitha isikhathi simzwile uGawule esechifta iblame esesunduzela kumaqembu aphikisayo ungakhohlisa abantu baseZimbabwe babuGawule asibozithutha maybe abakudala lalibakhohlisa yibela lingabakhohlisa bevume but thina abathi alingeke lisikhohlise iqembu lakho iZANU PF yehlulekile umnotho uyawa nje iZANU PF ngokusela benu iqembu eliphikisayo kaze libe sekombusweni loba yinini lina elithethe umbuso ngo-1980 yonke into ihamba kahle noma wayekuma sanction uSmith neRhodesia yakhe kodwa yonke into yayihamba kahle abantu bakithi babekhona lapha eZimbabwe besebenza khona lapha eZimbabwe abazange begcwala amazwe wonke njengamanje begcwala amazwe wonke abagcwala amazwe wonke ngaphansi kombuso wenu weZANU PF lelo oluvikela ngoba nalo sidlala isuthu ungakhohlisa abantu baba siyayazi yonke into and chifti blame ona ukukhulunyiswa ngoba uyasutha ukhulumele sakho isisu lomuli yakho uyasutha kodwa abantu baseZimbabwe bagcwele amazwe wonke ubuso ukukhuluma amanga into engekho ngumuntu omdala ukhohlisa abantu uthi amaqembu aphikisayo wawusa umnotho ukhuluma into engekho umnotho uwiswa iqembuleni ngoba ningamasela lonke lomongameli wenu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulo sakhulayo Ernesto Aguila owedolobho le-Orange County esigabeni se California odujulwe wafa ngemva kokulwisana lepolisa kade lifuna ukumxotsha esitolo lapho ayetheswa icala lokuntshontsha. Emfanekisweni kamabonakude ipolisa lilwisana lomuyi lizama ukumfuqela phandle baze bawiselane phansi. U-Aguila ubonakala efaka isandla ebhantini elinye ipolisa elimemeze lisithi ulombhobho wasedujulwa ekhanda wafa. Isehlakalo lesi sicunule abaningi abathi umuyi ubengafanelanga ukuthi adujulwe. Isikhathi balaleli ayisavumi ukubana siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izenhloko zendaba. Amalunga edale lePhalamende awebandla leCCC asole umsomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda ngokuzama ukubavala umlomo ukuthi bakhulume ngodaba lweGold Mafia. ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora liqhubeke liqotsha amakhansila. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama nguChris Gande.